ulo yakukhona sibili kakhulu ayikhona mbijana abathakathi lokho bekhona abaphelayo elizweni leli sebeloyo abazivaloyo nemini abasaloyo nebusuku.
Ha, nansi indaba ngwenye.
Uqinisile uMankomo. Ubuthakathi badalwa uNkulunkulu, yikho bedaliwe lamakhosi ayizolo behluleka ukubuqeda ngokubulala abathakathi. Pho khathesi abasesabi lutho, njalo ubuthakathi ayisibo ukuthi ungaya esontweni uthi uyakuxotsha ngoba yinto yadalwa uNkulunkulu.
Ye, ungasicothela khonapho baba ngwenye ukuthi kanti vele kuloya njani?
Ukuloya kutsho ukuthi kulidlozi elisemuntwini yena lo oloyayo. Ukuloya kwakhe kutsho ukuthi uyabe letha uhlupho emuntwini lo emulini yakho ukuthi ukhawule ekuchiphisa, ehawukela ukusebenza kwakho, ehawukela ukulima kwakho. Yikho zafika ukuthi iningi labathakathi nabaloyayo okwabo zimpukane ngamahuhu kavala lutho okwabo umhawu okwabo yokufuna ukuxotshisa abanye emsebenzini ukuthi uza ngedlula kahle ngimloya axotshwe.
Ye, khonapho-ke edolobheni singathi kume njani-ke Mankomo, njengoba sijala ukuzokuthiwa abantu baloya ngesikhova baloya ngesambani, singathi into ezinjalo
edolobheni ukuloya kukabili. Kulokuloya kokuyathenga umuthi wokuthakatha, kulokuloya kokuvuka uvuswa lidlozi kungokwakwenu, uvuke ungakwazi ukuthi ususiyaluya kuvele kuyini kulidlozi. Kube khona ukuloya kokuyathenga umuthi owazi ukuthi uyabulala, njengoba lezi hlahla lezi zivele zidaliwe, umuntu asuka ahambe ayenyangeni hlanganisela imithi. Abanye bathathe ibizo lakho, athathe amalembu inembu elimnyama, athathe isihlahla esiba bophele khonapho, afake ibizo lakho elenzini, agedele phansi, efake embodleleni, afake imbodlela phansi. Ziyakwenza izinyanga lokhu emadolobheni.
Ye, baba Ngwenya, uhlala edolobheni njalo uyinyanga enkulu, ngena khonapho baba.
Kusho ukuthi ukuloya kukhona, njengoba sitsho ukuthi baloya ngezambane. Uyabona ilokishi lasemachobana, emachobana ibhansi izukho yagcoba isambane divela khona phana kule garage elitha khona. Kwase kubizwa kuthiwa kusempisini, empisini besitsho emachobana, ngoba impisi eyayigqizise yonke into yagcotshwa ibhasi. Kutsho ukuthi lakhonapha kobulawa izikhova balazo kuma-wardrobe abo, impisi balazo ngaphansi kwembheda yabo, izinyoka balakho konke khona lokhona abalakho emakhaya balakho lakhona phedrobheni. Abantu bayatshaywa imikhobo, babhubhudla amagwebu, konke lokho kukhona. Kanti-ke njalo bona ababagebhela izimbodlela, izinyanga azimloyi umuntu, inyanga esiza abantu, ngoba ungamloyi umuntu afe, izandla zakho sezingcolile, awuselaphi muntu aphile, uNkulunkulu usekuqalekisile. Yikho bona abagcwele egangeni, amacawe wona izo sonto ezigcwele egangeni ezilamafuleka abomvu ezingaziwayo ukuthi zesonto bani, yibo abagila imikhuba.
Ye, singathi Mankomo, isikhathi sesihambile-ke, vala khonapho usitshele ukuthi pho-ke kungavalwa njani khonokhu ukuloya.
Hhayi, ukuloya kakuvaleki ngokuthi kudaliwe, kuvele kukhona. Kulezi dlozi lokwelapha, kulezi dlozi lokuloya, amagidele endlini.
Vala ngamafitshane baba Ngwenya.
Ukuloya kungeke kuphele ngoba umoya omubi uhlezi ukhona ebantwini.